e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alengali tshana njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no go area, siyindawo. Ngoba thina sizukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya ibhajethi bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwebond.
Umgwaqo lokho osuka eNkankanda usiya eBedbridge udlula ngetreni. Umgwaqo lowo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi i-death road.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma kungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo ibhajethi ka-2019, iningi labantu lithi iZimbabwe ingabe ithiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungelambadalo yemithelo yejuthi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. UNcube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo wogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabo mama le iprogram ngiyayisapota ngiyona lukwazi ukuthi lo mama usesibedi laye sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into yesanitary wear batshona. Kule nto ethiwa ngesikhiwa zero rating, kusitsho ukuthi siyabe skipha i-VAT, i-value added tax, but also siyabe sesikhiphe i-duty kusanitary wear. So manxa sikhiphile i-duty kusanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula, but kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola i-sanitary wear uyahamba eyenika ezikoleni imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwane. Ngoba kade kuhlupha khathesi kuba lanxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenetha uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumeni wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's no go area siyindawo, ngoba thina sizwa ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume, ngoba nxa sesikwanisa ukuthi khona sesisukumisa umkhonomi yikho sokuzaba lokuqhatshwa kwabantwana kuma-campans, ngokho kokuthi khona ikhampani ukuze ingathethwa kumbe idevemele ukuthi bayipay something lapho ukuthi nxa ithethwa umuntu
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekitali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulele amankampani lawa avaliweyo, ama-industry asebenze, wonke umuntu asebenze. Ngibona ingani asinike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa yikuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende, uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zechecheche ejiphinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwamgwaqo osuka eThanganda usiya eTshiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni awechecheche Growth Point, izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweBholoho leBurkinaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Okukhulunywa lapha kukhulunywa ngomgwaqo. Umgwaqo lo osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeTshwane. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimota zihambe. Kathesi kube kuyitsala, kathesi eyi-death road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha checheche sisiya eTshwane kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya ngani imota ziyenza ama-accident eziningi. Khonoko kubangelwa ngokuthi khona sokulama-pothole okunye sekugredwe umgwaqo nalo osewugredwe ithala leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kusithi i-politics zibamba khonapho, abamakampani babamba khonapho. Sile kampani eyithiwa yona i-green fuel ikhanya ilamaroli lawana athwala inzimbe. So ukhanya ngani abantu bayakhonona ngokuthi khona izimota nezala zinkulu kakhulu, so zihamba egwaqweni wona lwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemigwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi, isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-Media Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe VOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesi sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwe.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo Chris uzakhumbula ukubana abe enhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolukhetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo baconcluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule kodwa kukhona okunenge okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson owayekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi Zimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kunenge okumele kulungisizwe. Okhulume ngodlakela ukubulawa kwabantu ngamasosha wathi leyo into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Okhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise ayenqabele njalo ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasoja hatshi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela la uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa nguLarry Gerber bathe mane ngamanyathelo abawathathayo uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhla ka-24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liyebona ukuthi lolukhetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma-by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini. Ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonoku abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama sanctions?
Hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lama sanctions kodwa ukhasona yena simbuzile ngendaba yama sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu isiphathamandla zika hulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliphambili ngendaba yama sanctions kodwa njengeziphathamandla zeMelika ezinengi uambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi iziqondiswe ebantwini thize bezanu PF kaziqondiswanga kuzulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga Ntungameli lo ke nguNtungameli Nkomo intathele zindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje okuhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwelemelika lele Senate lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama Republicans. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundi ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwe munye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni se-Bamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khona pha eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obele minyaka engamachumi amabili lathoba minwe mbili i-28. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edale lephalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edale lephalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale lephalamende iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho kodwa eholiswa imali yama-allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kuma laphana ke parliament awukho ngusuku umkhulumo kwecampaign unjengomuntu ocampaign nayo kusuku umuchaya islogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka ukuyafuzwa ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi ngibona hayi nemicijo enje lapha mina ngithi akubenje so zafuta abanye abantu abanjalo imicijo uyabe engalayo xa engalayo imicijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume eParliament futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi uzi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyapho ngubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate eParliament uyibale ungakhohlwa ukuthi eParliament ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate eParliament kumbe nxa unguminister unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate eParliament kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhale ufanele ube yazi ngekhadi ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbe kuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona so izinto okunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengena eParliament
ya mnumzana Mkandla wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvoteleyo ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho
kuba kuhlungu kakhulu and then ubhebhe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha i-decision engathathwa kusasa iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekhampeni kukhampenelwa lapho esehluleka khona abe ekhampenelwa ngu-campaigning manager wakhe u-chief elections agent yena ukuthi vele ezikhulumile lebantwini kakwazi uyalungiselwa ne-program basuke abantu laba behlala eparliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona yikho ubona bephonga uvotelwa nje beqamele leyo phathi kuphela ababe bebona ingazani ila abantu laleyo phathi leyo abantu bangikhona upresident wakhona ngabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena u-MP yena lowo kumbe ngabe ngukhansela kuyafanana ngabaziwa kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yephathi ibizo lephathi i-capability yomuntu yona leyo ingekho siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezoreporta back ku-constituency ukuthi sevele eParliament kukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eParliament
kodwa mnumzana Bhebhe siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalela eParliament akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kathi kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuvele eParliament akhulume lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomini umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena eParliament nxa kule debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le debate yona leyo eyabikhona ungaze ukhulume okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumela ukuthi ukhulume so isikhathi esiningi ama-parliamentaries amaningi azifica sele challenge ukuthi uzafakwa i-debate mind i-order paper yeparliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesindebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi so lanxa engadibhayitha ngesindebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala akazwisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhayitha ngetopic eyabefanile ahlabe ne-challenge kumntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezitshayelele uvalo okwakhe sepho ukuthi khona hhayi iphathini nephathini phela ngu-chairman webranchi kumbe mnephathini bamfakile ngoba ngithandwa nguprezidenti kumbe mnephathini bamfakile ngoba yimi engibhilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khu khonaphana ngoba nxa ususeparliament akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza santando kula bantu abakusapotayo iphathi yakho iyakusapota wena uthandwa nguprezidenti
mnumzana Mkandla kuyini okumele bakwenze abantu
abantu kabenze i-recall umuntu onjenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstratele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution umuntu onjenganaloyo ngento ye-devolution uyafike ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngaphi kuthiwani kazi lutho khonokho okhulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyabe kumnyama vele umuntu yenaloyo abe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente konke khona lokhuyana kunzima sibili ukuthi khona umuntu yenaloyo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abaku-constituency kumbe kumawazi umuntu yenaloyo semele ikhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi
Nomzana Bebe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstratele umuntu oyabe lilunga ledale lephalamende azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfuni kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nxa ngingaphambani kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sona. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusapotwa ngu-president webandla lephathi yonaleyo, kusapotwa ngabakhulu bephathi yonaleyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyafuna ukuthi asapotwe yiphathi yonaleyo futhi.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bebe owake waba ngummeli weNkayi North edale lephalamende ubexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Isikhathi savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya ibhajethi bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa i-bond note. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.